Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Sana na kweze kuseni mtuagasi ngolwesi tatu mshaga 15 kumpalagasi 2021 igama nguntunga milinku mo ezi hamba pambili uhulumende usengeze isiqondiso zokwenqabela umkhuhlane we COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. Ipilitane yesula imigoqo elukhuni ebifakele iZimbabwe lamanye amazwe aseAfrika alichumi kulandela ukuqhamuka komkhakha we COVID-19 omutsha owe Omicron. Ibandla leMDC Alliance lithi impi ekubandla leMDC phakathi kukamnumzana Douglas Monzora lomsekeli wakhe unkosazana Dokozani Kupe ngeyomdeni engangenwayo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhulumende usengeze imigoqo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. Lokhu kwaziswe ngumphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa izolo. Umutswangwa wazise njalo ukuthi uhulumende usemise yonke imihlangano yengatsha zakhe edinga ukuthi abantu bebe ndawonye mathupha. Uthi imihlangano ebalulekileyo izaqhutshelwa enkundleni zokuxhumana ngabomabonakude. Uphinde waxwayisa uZulu jikelele ukuthi eqhubeke eqaphele lumkhuhlane njalo ezivikela ngoba usumemetheka ngamandla kulezinsuku. Uhulumende weBhilitane sesuse imigoqo elukhuni ayifakela eZimbabwe lamanye amazwe aseAfrika alichumi kulandela ukuqhamuka komkhakha we COVID-19 omutsha owe Omicron. Kusukela namuhla abantu abavela eZimbabwe lakwamanye amazwe agoqela iSouth Africa, Zambia, Angola leLesotho abaseyikubanjwa ngamandla ukuthi baye kuma quarantine centers okwensuku ezilichumi nxa bengena kweBhilitane. Kodwa kumele babe belobufakazi bokuthi kabalawo umkhuhlane we COVID-19. Abanengi bamukele ukwesulwa komlayo lo ngenjabulo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eBhilitane njalo ehlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Eqinisweni into esijabulelayo siyakwemukela sibili ngezandla ezimhlophe, kodwa izandla zakhona ezimhlophe ezithwele umense. Ngoba liza kunanzelela njalo likukhumbula ukuthi abantu laba ngikhuluma ngamazonala bakwintshonalanga balolufa lokuthi baletha imikhuhlane yabo e-Afrika bese besithi bona imikhuhlane yabo esesiyibambile nenxa sebeyilethe e-Afrika bese besithi imikhuhlane ye-Afrika. I-Omicron leyi ukhumbula ukuthi ize e-Afrika ibuya lama-Europeans, yibo abayilethe e-Afrika. Ibithe isibanjiwe ngudube eBotswana yavela lase South Africa ukuthi isichaphile sebe siyakuthi South African variant. Hayi, akulunganga lokho. Into kumele ukuthi okhulumende bekuqaphele khonokho, ngoba ikuganga lokho owenziwa ngamazwe entshonalanga ukuthi bayasilethela imikhuhlane ekhaya. Sebe kulethe e-Afrika sebezokuthi yimikhuhlane okuthiwa yi-South African variant called Omicron. Akulunganga lokho. Ngamafitshane ke mfuka nkomo, siyakwemukela lokho okwenziweyo ukuthi amazona la alichumi lanye akhitshwe kulisti yamazwe okumele ukuthi nxa abantu bakhona befika lapha, abantu bavela khona behlaliwe etileni kahulumende for 10 days.
Ve ngaba bekhona yini abeZimbabwe khona ngapho abasebemise ingwendo zabo zokuya eZimbabwe ngekhefule khisimusi asebecabanga ukuhamba njengoba so kule nguquko le
ninjenjena bekumele ukuthi ngolwesihlalo umuntu ngawe yagada ngisiye ekhaya kodwa kuthe kuphuma into bese siyesule nxa lamhlanje beza sitshela ukuthi sebekhipha imigoqo yade beyifakile abantu sebevele besula amalungiselelo abo ukuthi beye ekhaya sokusiba nzima mfoka nkomo ukuthi ngidinga itikiti lamhlanje ngiyagada ngolwesihlalo ngoba liyabe selidula okuphindwe kabili kathathu njalo ukhumbula ukuthi abanye abantu amatikiti ngabantu abathenga amatikiti kudala nxa lamhlanje sokumuntu siyakuthi hayi usetshintsha ingqondo sokumele ahambe ekhaya ungahamba nxa uzimisele ukuthi uzabhadala imali ephindwe kabili or kathathu kodwa-ke into enye ihluphayo nkomo yile angithi uyabona ukuthi uhulumende lo ngumajiki eduze uyenelisa ukuthi ugade lamhla uye kwehla komnanga kwakusasa uthi ufika khona ngale ule nsuku ezimbili ezintathu ezinezinhlanu uze sokuthiwa hhayi imgoqulyani isibuyele bona usekhaya sokumele ukuthi nxa uphenduka lapha uphenduke ube le mali engange-£2,300 oza kuya hayi spende ehoteleni kahulumende yonale ungakavunyeli ukuthi ungene i-10 days zonezo ozazispenda uhleli kuleyo hoteli ungumuntu okumele ukuthi ube semsebenzini uza kubika ukuthini uza kubamba ukuthini so sesizalindela ukuthi sibone ukuthi nxa sisiyaqeda iwinter kuyabe kumi ngaluphi uhlobo njalo sikhangele ukuthi yona ngokwayo vele i-COVID umhlaba wonke jikelele imi ngayiphi indlela ngoba kungenzeka ukuthi mhlawumbe iyabe sidla ubhedu kwenzeke njalo ukuthi hhayi iyabe sidedile
Umnumzana Mqondobanzi Magonya isizalwane seZimbabwe esihlala eBilitane njalo uhlaziya ezombusaswe. Eyomteni kayingenwa. La ngamazwi avela kubandla leMDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liwaqondise kubandla leMDC lona eselibhekane lokudlephana okukhulu phakathi kwabakhokheli balo. Ukulwisana lokhu kudale ukuthi unkosazana Thokozani Khuphe acele idale le-High Court ukuthi livimbe imizamo yokumxotsha ephalamende kanye lakubandla khona athi kuqoqwa ngomkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monzora. Umakhuphe uthi uMonzora uzama ukumxotsha emethesa icala lokusekela iZANU-PF kanti labanye abaseceleni lakhe betheswa icala lokusekela uChamisa. Kodwa umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasbanda uthi le ngeyomdeni engangenwayo. Uthi uMonzora loMakhuphe kumele baqedelane bethule bengafaki ibandla lakhe phakathi.
Siyamangala namhlanje iMDCT ethungamelwa ngubaba uMonzora. Sebesilwa loKhuphe labangani bakhe befuna ukubaxotsha ePhalamende into lephathi yabo besithi hhayi uKhuphe zokukhanda ngani sezwana nale MDC Alliance. UKhuphe sezwela abantu be-MDC Alliance. Athi mashabe zulu sithi mayuyu impi yomdeni ayingenwa sithina sasivele sisazi ukuthi imfumba yabo iyaphela njani basithathele iofisi i-headquarters yethu Morgan Richard House basithathele imali yethu basithathele ama-MPs ethu lama-councillors ngathi sebasithathela konke nje lebizo bayalifuna yikho-ke thina sithi hatshi bantu bangathatha konke kodwa abasoze bathathe iinhliziyo zabantu lobuntu babantu. Yikho ke siyabacela sithi mayuyu mashabe zulu lingasichaphazeli igazi lenu hlalani phansi libone ukuthi lingenza njani hhatshi ukusifaka emadakeni enu thina sisebenzela abantu abampofu abahluphekayo abavulnerable abangalakudla abangalabazali abahlutshwa iZANU-PF nsuku zonke ababulawa yiziganandla zalezi ezizaze yikho ke lingasifaki emanyaleni qedelane nini thina sikhangele sithi sizabona lapho kuzawela khona induku loxawuxawu ngoba abadala bathi impi yomdeni ayingena singena ngaphi la lahamba ku Congress elenza konke isebenza lezano isebenza lamasoja namhla selisithi sesitheni
umakhuphe labanye bakhe bengazakini besithi isebefuna ukuba ingxenye yeMDC alliance isebefuna ukuba ngamalunga liza bamukela yini
athi phela yikho sisithi thina impi yomdeni kayingena sizakhuluma sokufanele ngezikhathi zwenezo inhlwa ibanjwa ngekhanda njalo asifisi ukutshengisa uzulu kandaba ungani singamahlongandlebe sikhamba sidiliza abantu abazekhela umuzi wakho thina sima ngokuthi impi yomdeni kayingena lo umbuzo ubuzayo siza kuphendula ngesikhathi sokufanele hatsho kwamanje okwamanje sithi impi yomdeni kayingena
umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance Kuzaqhutshwa imidlalo yenguqu elokitshini lemganwini lelenketha kobulawayo ngesonto ngenjongo yokukhuthaza abasakhulayo ukuthi bachiyane lokusebenzisa izidakamiswa. Imidlalo le iqoqwe ngomhlali umnumzana Obed Manduna njalo inkezo le ibizwa ngokuthi iManduna Nketa Cup. Imidlalo le iza ngesikhathi uhulumende sithi ukusetshenziswa kwezidakamizwa sokubhahile eZimbabwe lokuthi kusukela ngosibandlela kusiya kumfumfu lonyaka kulabantu abedlula amakhulu amathathu 359 abalaliswe ezibhedlela ngemva kokusebenzisa okudakayo. Umphathintambo obona ngokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa wazise izolo ukuthi kubotshwe abantu abangamakhulu phose ayisithupha 575 abangu 192 babo kungabathengisa izidakamiswa kuthi abangu 383 ngabazisebenzisayo. Uthi njalo ekubopheni abantu laba amapolisa athole izidakamiswa ezingena ku 28 million Zimbabwe dollars. Sixoxele Manduna ngemidlalo yangesonto le ayiqoqayo.
Ikhona i-tournament emhlaka 19 December enketa 9. Sizama ukuthi sikhuthaze abantwana ukuthi bechiyane lento ezidakayo enketa esigabeni senketa. So yikho sibili ikhona i-tournament iManduna tournament enketa mganwini.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo laba ungathi ludubo olubhahe kakhulu yini khona ngapho enketha lasemganwini
engunanzelele lapha esigameni sethu esenketha mganini ukuthi la bancane sebethatha into ezidakayo lezi kwesisikhathini esiningi i-peer pressure babeyengana besidayo sizameni lokho be-experimenta so sizama ukubakhuthaza ingozi ekhona ku-drug abuse lalokhu okuthengiswayo okudakayo so sibone kufanele sibone kuqakathekile ukuthi siyenze i-tournament leyo sikhuthazane ukuthi hhayi lokhu akulunganga labo bemelela iminyaka yabo ikwane ku-18 years sebengazinathela okudakayo oba nginanzela ukuthi abaningi abathatha lokho okudakayo abancane babesesikolo babengakabile lama-decisions abazenzela wona babesahlala nabazali so ikwesikuzamayo ukuthi sibakhuthaze ukuthi hhayi beke bechiyane la.
Umnumzana Obed Manduna uqoqa imidlalo yenguqu ngenjongo yokukhuthaza abatsha enketha lasemganwini kobulawayo ukuthi bachiyane lezidakamiswa. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Izim Life ithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uza kupha ubufakazi emthethwandaba namuhla kudaba lokuthethwa kwecala eletheswa owayengunkosikazi wakhe uMary Mbayiwa elokuqoqa umtshato loChiwenga engakwazi. Ikroniko ithi kulezulu elinengi eliza kuna ngolaka olwesabisayo okwensuku eziyisithupha endaweni ezijiyeneyo zelizwe lize liyephela ngomvulo. INewsday ithi ibhanga leCBZ lona elilawulwa ngumnumzana kudakwashe Tagwireyi yilo eliza kwamukela imali yeMelika ezabhadalwa ngabantu abafuna incwadi zokuhambisa ezintsha ama-passports. Isayithi yona ithi ukukhuphuka kwenani labantu ababanjwa iCOVID-19 suku ngosuku kobulawayo kungaba kuphehlwa ngumgaga walomkhuhlane omutsha owe-Omicron. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salubonani kustudio 7, salubonani. Okhulumayo uJoshua Moyo. Ngajabula le audio mayengafundwa. Ize iziwe la ngabogawule labochuma abasupport iZANPF. Siyacela phela beke beyenze iZimbabwe ifane lamanye amazwe. Bona basuka bethathi lockdown kungathiba lozwelo ebantwini kathi balambisa abantu. Bebelokhe bethingathi balozwelo iCorona enkulu eZimbabwe iZANPF. Mayizani PF ingaphuma o ike ifundi ikopi kwamanye amazwe ukuthi benza njani even besenzo kwama lockdown ukuthi benza njani bona benza ngathi balozwelo kakhulu kathi izinyoka ezinkulu sithabake benyekedise belunge labo befanele abanye abantu
wena nkomo zinyanele silo side lesikhathi singahlangene yimina izinyanele silo eliphuma ngalena kwelesholosho umcetjwa phela umcetjwa wamampela enthanda ukuboshwa lapha wena Nkunzi Manxeba izinyanele silo wena kankomo ebhonga isemelika izwakale kweleka mthwakazi ngithanda ukuthi ngithi mina abantu bakithi bengazihluphi ngokholwa ukholwa lo ukholwa gawulelo ngesilungu abamthi believe imbuzi yomnyanga ekhala ilandela amakhanka ikhala ilandela amakhanka nje ayazi ukubana azoyidla ngoba inguvuma zonke abamthi ngesilungu yes akazi funa isikole funa ukufundiswa lundoda ngoba lamakhanka walandelayo ngawazi azomudla. Bese ngithi kunendaba engiyizwile ikhulunywa emayelana nezindlovu zasesholosho ezidayisiweyo yangacaci le mali. Akumangazi bheka lokholwa lo uyamthola esephikisana nakho khona lokho. Eminyakeni edlule nisakhumbula aluba kwabulawa izindlovu kwadingwa amadoda athila ayephiwa nje okungama-peanuts esiyatshefa izindlovu bese sokuthathwa izimpondo. Yaphelelaphi leya ndaba? Bese ngibuya endabeni eke yathintwa ngundoda athile athi yena iSouth Africa kungani ilwa nabantu baseZimbabwe izoyeka kanjani kanti wena ma uzathi uney'ngane zakho bese ubona sezidlelwa zingane zakomakhelwana njalo nje suku ngosuku mazithi ziyabizana ukubana asidleni sokuphekiwe zibona ingane zakomakhelwana sezithutshile asidleni sokuphekiwe ingane zakomakhelwana sezithutshile hayi ndoda awuyishiye leyo zinuka amakhwapha uzibuze kubana kanti koze kube nini.
Livuka njani balaleli be-Studio 7? Ivuswa nguNhlanhla Mahlangu seBotswana eFrancis Town. Ivusa laba abalandelayo emaluku elupani seMpulo. Ngithi ivusa umama uNhlanhla wakwaMatshivovo. Ivuse lenkomo umdala uRJ owayesebenza esibhedlela eseMpulo. Ivuse lomdala osathula Ndevula. Ivuse nomalumama uPaul Ngwenya osamthuliswa inyanga. Ivuse lomzawami Jabulani Ngwenya ngivuse bonke abangaziyo emalunku emazwideni le kompofu lakodube khona le ngithi livuka njani selilima yini izulu liyana yini ngaphe kutswana hayi kungcono uyakhiza sibili abalima bayalima ngithi iChristmas idlala ngaphi lonyaka ngithi ngiyabonga imihlanhla amahlango akomatshivovu koncube laphana ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu abelani izikhathi zonke alivikele kucorona ngiyabonga
sibingelele balaleli bakastudio 7 ngibingelele bonke labasakazi bakastudio 7 mina ngiyamangala lapha bantu bakithi eZimbabwe ukuthi kanti njengoba kuhlala kukhulunywa kutana kwakulwela umhlaba eZimbabwe kuqotshwa amakhiwa ukuthi akulwela umhlaba kanti lo mhlaba angiwubonwa ulwelwa ngoba kathesi uma ufuna nje wena ukuthi nana ngifuna ukuthi lami ke ngiyakhe ukuyidumbanyana kwami laphayana uza bizela inkalakatha zemali ukuthi vele awugwanisi le msebenzi yami khona kayikho kathi umhlaba lokunzi ukuthi awulwela ukuthi ube ngwabo bani uphiwa bani lowo mhlaba njani imuli yeZimbabwe iyathengiselwa inkalakatha yemali uma wena ungathi kahle umhlaba lokuphela ungathi uyawuthenga uyawukhipha lobo inkomo ezikwana 20 ukuze uyethenga umhlaba manje akuntshele kodwa ukuthi vele lapha kuyancindezelwana bakhona kumele bethole bakhona kumele bengatholi sibili behlale bencindezelwe ngoba besazi ukuthi akulamsebenzi awulamali ozayithole uyadala kuphela uhlupheke eZimbabwe lapha kuthiwa yilizwe lakho uthi ukuthi yilizwe labanye abantu hhayi uzulu wonke kanti unganjani abantu nxa bevota beke bezama ukuvotela enye iphathi sibone ukuthi yona izasiphatha njani ngoba lapha hhayi singaphasi kwencindezelo ongazakaliyo uyezwa abaphathi bakhona beleke bephawula hayi izami iyazama izami incindezela hayi bakithi hayi asike akhe libheke ngelinye ilihlo ukuthi kwenzakalani lapha eZimbabwe asizondi iphathi kodwa sizondi izenzo ezenzakalayo akula mhlaba okungathwana wawulwelwa ngabantu kodwa uyowuthengiselwa ngemali ungekho uyigwanisa
ngathaba nxa odiyami ngabakho beke bizwe labantu besithi khansela sikhathele shame sikhathele ngokuphila nedoda siyabhadala imali zakhona esizibhadala azikwani wazibhadale emalini ayikwani sasisakwazi bafuna senzela ayikwani imali esiyibhadala ayikwani wazibhadale emalini ayikwani uzozathi uthwala ibhadala bekela umlando nosolomoni doti kula bethu beza umhlanga bezolithi idoti ingcekeza
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi ukoma komkhathi okudale indlala kuyaqhubeka kweleSomalia lanxa nje izulu like lana kwezinye indawo. Umsakazo munye uthi iyaphambili imizamo yokulumathisa amagetsi lokulungisa wonke umonakalo odalwe isiphepho ebesilamandla amangalisayo ezabelweni zeMelika eziyisithupha. Singene kudaba lweMelika. Isigodlo saleli lizwe iWashington DC izolo sibophise amaqembu amabili awabamhlophe abazonda eminye imihlobo phezu kodlame olwadalwa ngamalunga alawa maqembu kanye labasekeli bakamnumzana Donald Trump ePhalamende emhlaka 6 ngozibandlela. Amaqembu la abalisa ele Proud Boys kanye lele Oath Keepers. Wona azakala ngokubandlulula lokuzonda abantu abamnyama leminye imihlobo. Igqwetha elikhulu lesigodlo lesi u-Attorney General utshele intathelizindaba izolo ukuthi bafuna abasolwa bahlawuliswe imali lanxa engatshongo ukuthi enganani. Amanye amalunga amaqembu la avele aphakathi kokuthonisiswa ngamacala okuhlasela iparlamente emizameni yokuvimba ukungena kukamnumzana Joe Biden embusweni ngemva kokunqoba owayengumongameli umnumzana Donald Trump. Iparlamente yona iphezu kophenyo oluphathelanela loluhlakela njalo iphakathi kokuhlaziya ubufakazi ebuphiwe ngowayengumcebisi kaTrump umnumzana Mark Meadows. Ukuhlaziya loludaba sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Awumangalisi ukubona bebabophisa laba ikakhulu amaqembu lamabili awontamoni khuni laba balobandlululo iProud Boys lalaba abanye ngokuba yibo abafuca kakhulu besebenza lomongameli uTrump ukuthi baze bayehlasela mhla ka6 kuzibandlela ngo 2021. Sikubonile kusenzeka lokho babonakala baphuma emapikitsheni ngakho ukubabophisa lokho kuyikuthi bajeziseke bona uqobo lwabo kodwa ke angiboni ukuthi kuzabalimaza kanjalo ngoba imali izavela kulabo abanye babasekelayo kube lula ukuthi bayikhiphe babhadale lezo nhlawulo ezifanele zibe khona ngokuba zifanele vele zibe khona ukuze kungaphindakali khona lokhu okwabonakala kusenzakala ukuzama ukuvimbela intando yombuso wabantu democracy.
Iparlamente layo iphakathi kokuphenya ukuhlaselwa kwayo ngabasekeli bakaTrump laba. Ubona izala nkomoni kulolu phenyo.
Uphenyo lolungeke lulethe inguquko ebanzi kakhulu ngokuba iMelika ihlukene phakathi ngokombono. Kulalabo abakholelwa bengakosokudla sezepolitiki lalabo abakholelwa bengakosekunxele kwezepolitiki. Inkolo zabo zisasondelelani njengalokhu ezaziyikho khona. IMelika yayilabantu abanengi esenta lokho kuthiwa yi-ideological center. Yayilabantu abaningi abangama-independent. Kodwa ngokuya kwesikhathi sokusiya abantu bezigebhela, beziweldela endaweni abakuzo bengafuni ukusondelelana labanye. Uphenyo lolu luyakwenza ukuthi bahlukane ngokombono ikakhulu. Angeke lubasondeze ndawonye vele noma sekutheni. Kuzadingeka okubanzi kakhulu ukuba iMelika ikwazi ukusebenza ndawonye babambisane, bangadonselani ngendlela abadonselana ngayo. Kanti ke futhi uphenyo lolu luqakathekile lufanele lube khona ngokuba nxa lungazange lwenziwa lolu phenyo. Usengabona ukuhlaselwa kweparlamente kanengi kusehla kusiya kuma-states kuze kuyefika khona le kuma-county.
Amaqembu alobandlululo la isiwabonile kuminyaka esanda kwedlula ayakhula ayandlondlobala njalo aba lesibindi sokuvela nje emphakathini. Kukhona yini okungenziwa okungawaqeda?
Lokhu kubonisa ukuthi iMelika kayimanga kahle kwezepolitiki ngokuba ungakhangela amazwe amaningi entshonalanga. Laba bantu abalobandlululo bayacatsha benza imisebenzi yabo ebusuku. EMelika baningi kakhulu amaqembu akhona saba maningi kakhulu ahlomileyo okunye okumangalisa uyacabanga ukuthi ngumbutho welizwe kanti ngabantu abazimele ungahlanganisa ke inkolelo lezi zabantu abalobandlululo besokusiba lula njalo ukuthola izikhali njengalokho sikubona kusenzakala eMelika. Uhlanganise ukuhlukana kwemibono kweMelika uhlanganise kwethusela kuba lengozi enkulu ukuthi kuzahlala kusifa abantu ngokuba njalo kakupheleli kukhona lokho kuphela ukuthi bakholelwe ezintweni lezi ezingaqondanga kodwa babuya babe lezikhali zokubulala abantu. Ngakho-ke iMelika kuyafanele ukuthi iqinise imithetho ivimbele abantu abanjengalaba ngokuba akuhambisani lamalungelo abantu. Akula muntu ofane abe lelungelo lokubulala abantu lokubandlulula abantu kuthiwe lilungelo lakho nxa engafuni abanye abafuni. Ayisiyo indlela eqondileyo yokuphila leyo.
Umnumzana efihlela Ncube yingcwethi kwezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende usengeze iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. IBhilitane yesula imigoqo elukhuni ebiyifakele iZimbabwe lamanye amazwe aseAfrika alitshumi phezu komkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron. Ibandla leMDC Alliance lithi impi yekubandla leMDCT phakathi kukamnumzana Douglas Monzora lomsekeli wakhe unkosazana Dokozani Khuphe ngeyomdeni engangenwayo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungami Linkomo.